Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTanono Gawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 5 Nkwenkwezi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukugwetshwa iminyaka engamachumi amabili okwenziwe umnumzana Sigcokoqela Mphoko, indodana kalo wayengumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mphoko, kungakutshengisa ukuthi ilizwe lilandela imithetho na?
Ngakulobufakazi sebanjiwe angazake amsize ngalutho ngobana yibugebengu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usuke izolo ntambama elubhekise eBhilitane emkhosini wokugcotshwa kwenkosi yalelo lizwe uKing Charles wesithathu ngokusemthethweni kusasa.
AmaNgisi basilahlisa thina, basithathela amasiko ethu, basiphazamisa emasikweni ethu, kodwa bona bagxilile saka emasikweni wabo.
Abalwa impi yenkululeko basola ukuphiwa amapulazi amaningi okwenziwa uBona Mgabe, indodakazi kamuyi uRobert Mgabe, okuthiwa ulamapulazi angamachumi amabili lanye.
On my side ngapha mina nxa sikhuluma sikhangelane ngezinto ezikhona sibone angazani kuyinto engalunganga kodwa kathathe lelawo mapulazi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukugwetshwa iminyaka engamachumi amabili okwenziwe umnumzana Sigcokoqela Mphoko, indodana kalo wayengumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mphoko, kungakutshengisa ukuthi ilizwe lilandela imithetho na? Umphoko utholakale elecala lokudlwengula umzukulu wakhe oyeliminyaka elichumi lambili. Kunyanga ezilutshwana isanda kwedlula, Umphoko elinde ukugwetshwa ubesengumuntu osekela kakhulu ibandla lezanu PF ngamandla eloba enkundleni zokuxhumana okunenginengi ngalo ibandla ezitshengisela njengomuntu olandela leli bandla. Sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Thandeko Zintimkandla ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Singathi nxa sikhangela ngecala lakhe, uhlobo lwecala lakhe olokubhinya, licala elingelani lobani. Uthi ngumntakabani, ngowalibibandla, awusebenzi ngoba ibubhinya, ibudlova abenzileyo. Labo abaseselonembeza kuleli abandla, ngabona kuyabayangisa labo. Kanti njalo loyise angaza kangene kule ndaba ngitsho ngoba ngiyobugebengu, icala lidalwe nguye, kumele kuqondane laye. Ukuthi ngumntakabani, wenzeni ecaleni elinjengaleli, angiboni ukuthi kungatshengisela ukuthi ilizwe leZimbabwe, uhulumende weZimbabwe uyalandela umthetho, ngoba vele kumele kube njalo. Nxa ebhinyile, ubhinyile, kakuboshelwe, akugwetshelwe khona lokho. Ngakulobufakazi sebanjiwe angazake amsize ngalutho ngobana yibugebengu. Icala likaSigcokoqela licala lokudlwengula, licala elilesigwebo esibhalwe phansi ukuthi kumele enziwe lokhu. Wenziwe khona lokho kanye kumele ngabe kwenziwe. Kakulandi uhulumende, umlando ukuye. Uhulumende azake athi ye thina umthetho sawulandela, kanti bevele kuyathiwani nxa edlwengulile. Licala elingelani lokuthi uhulumende angacasha athini, ngoba nxa ubufakazi bukhona usegcekeni kumele agwetshwe njengabo bonke labo asehlangane labo khona ngale abenze amacala afana nayo.
Yena siyambona ukubana ubengani sengumuntu ongumlandeli webandla lezanu PF oqotho, ngoba simbone sibile egcwele lapha enkundleni zokuxhumana ebhala into ezitshengisa ukubana uyasekela ibandla lezanu PF ngokugcweleyo. kungaba ukuthi ubezama uncenga yini ukuthi angavalelwa.
Yebo kambe, angagcwala indawo zonke ekhukhumeza, ekhuza ibandla leZANU-PF, ingxenye elethemba lokuthi ingxenye ibandla lelo njengoba abaningi bakhona bejwayele ukuthi lizabavikela, kakumsizanga ngalutho. Ye ngoba leli cala lakhe ngelebugebengu obusegcekeni. iZANU-PF imvama yayo ikuvikela labo abakhanya bethinteka kwezombusazwe, kumba abathi nxa besenza ukuganga kwabo ngabo, ingabe ibusela begolide, ibusela bamadayimani, ibusela belithium, uphanga umhlaba lamafekthali, konke lokho lemigodi le okwenjiwa lezi eziligugu, iye lapho iyazama ukuthi ibavikele, ayizani iyabavikela ngobana bathi bangakwenza khona lokho kuphenduke kube ngezombusazwe, lenzuzo abayizuza khonapho, kumele okunye kwakhona kuyewela ezikhwameni zeziphatha amandla ezinye ezithize kumbe lona ibandla leZANU-PF, yiko kwenza ukuthi bavikeleke abalamacala anjalo. Lo owenze uganga okungalethi ngitsho lani kulo ibandla leZANU-PF, ngibone ngathi vele kabala ndaba laye.
Lo ke ngumnumzana Thandeko Zintinka Mkandla ocubungula ezombusazwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa usuke elizweni izolo ntambama elibhekise kweleBhilitane emkhosini wokugcotshwa kwenkosi yalelo lizwe uKing Charles III okuzenziwa kusasa. Amalunga edalele parlamente awe United Kingdom Parliamentary Group on Zimbabwe bebesithi uMnangagwa angazavunyelwa ukulugqoba kweleBhilitane ngoba esephula ilungelo likaZulu. Ukuze sizwe okunengi ngomkhosi wakusasa, amalungiselelo awo lokulwisana okuphakathi komndeni kaKing Charles, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhilitane, umnumzana Sipho Senkosi Majogomole Balule.
Amangisi basilahlisa thina, basithathela amasiko ethu, basiphazamisa emasikweni ethu, kodwa bona bagxilile saka emasikweni wa. Amabutho aseBritain ayenza amalungiselelo njalo yiwo azakhokhela umkhosi lowo. Kuzabe kubuthene amakhosi womhlaba amanengi kakhulu, sibili kakhulu, labomongameli bamazwe amanengi babehlangene kuleli lizwe. Kuzaba kuyibunkani yankanya, kuzaba kunyakazela, kuzaba kucwebezela abantu bakuleli ilizwe. Baya ujabulela umkhosi lowu, umkhosi wokuthi kubekwe inkosi yabo. Kodwa ke kubakhona abanye loba bebalutshwana nje abaphikisayo, abathi bona hayi, bathi sizaba lenkosi nje kanjani, thina sifuna ukuthi sizikhethele abantu abasibusayo.
Siyabona ukuthi uPrince Harry uyabuya kodwa unkosikazi wakhe kabuyi. Kukhona yini okunye ngitshengisa ukuthi umdeni lo kungawo ubambanisa kumbe kuwehlukane?
Awukho umuzi ongathunqa intuthu umdeni ube uphathelene isikhali thukuzele nduku emqubeni. Imuli leyi ingazathi idabuka naphakathi nje kuyabangwa izinto eziningi, ezinye sizibona lapha sizifunda ke kumaphephandaba lasemabhukwini abhaliweyo lapha ebhalwe yinkosana uHarry. Kodwa inkosi bizama nje ukuthi ihlanganise umdeni ukuze iyakhe umdeni wayo, ubahlanganise kakhulu amadodana akhe. Kodwa ke hayi, kukhanya ngathi kulobunzimanyana ngoba nxa ubona indoda eyindoda esithethe inkosana uHarry ebuya echiya unkosikazi wakhe kwele Amerika, echiya labantwana kwele Amerika ebuya yedwa, kutsho ukuthi kukhona okukhulu. Ngoba phela laba bantwana obachiyayo uHarry ngabantwana abangabazukulu benkosi. Manje abantwana abangabazukulu benkosi nxa uyisemkhulu egcotshwa ubukhosi bona bengekho kutsho ukuthi phela umdeni wonke lo wendlunkulu udabukene phakathi phela
isikhathi lesi ebusa sebemjwayela yini abantu uKing Charles kuningi yini abakhanya bekuthanda ngaye bayamemukela yini lo nkosikazi wakhe indlovukazi uKamehla
bayamukela ngendlela yokuthi bebesebelesikhathi vele bemazi ukuthi nguye olindele ukuthi ethathe isihlalo sobukhosi baba khona bonabo nje ababili abathathu abaphikisayo ababe bengamfuni kodwa abantu abaningi kuleli lizwe bayamamukela sibili kakhulu njalo bayamukela lo nkosikazi wakhe indlovukazi uKamehla loba nje sikwazi thina ukuthi kwakulezi gigaba kulezi ndaba ezazizindaba ezazisinda abantu ezayenzakalayo ngo kufa kuka nkosikazi wakuqala oka Charles uDiana abantu balapha bakhangela belalele bebone ubukhosi lobu babuhlonipha kakhulu nxa buvele sobusezandleni zomunye umuntu sebehlonipha seneso sihlalo sokuthi nguye osethethe sokumele ehlonitshwe ngoba uhulumende walapha laye uyahlonipha ungaphansi kwesihlalo senkosi ubuswa yinkosi loba nje imithetho yona iyenziwa nguhulumende kodwa inkosi iyo eyiyo likhanda lombuso waleli lizwe yikho kubuswa kanjalo kuleli lizwe laseBritain
lo ke ngumnumzana Sipho Senkosi Majokomole Palule isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bilitane Abalwa impi enkululeko basola ukuphiwa amaplazi amaningi okwenziwa ubona Mugabe indodakazi kamoye uRobert Mugabe olamaplazi angamachumi amabili lanye inani lamaplazi la livele emthethwandaba lapho okwehlukana khona uSimba Jikore lo ubona Mugabe Ohalwa impi enkululeko umnumzana Max Mkandla utshele iStudio 7 ukuthi kumele imuli le ithathelwe amanye amaplazi ukuze abangatholanga bawelwe kutsha.
Akusoze kuvumakale lokho ukuthi khona sithi thina kuyavumakala ukuthi umuntu ebe lamaplazi anjangana lawo yubuhwaba lobaya obenziwayo. Ukuthi khona into njengayona le iluhlazo phakathi komhlaba so kayiso maplazi kuphela uchithi ziningi izinto ezinye zingakaphumeli egcikeni okukhona kuphela ayisikho ukukhawulisa kodwa ke ukuthi khona amaplazi lawo kathathwe on my side ngapha mina nxa sikhuluma sikhangelane lezinto ezikhona sibone angazani kuyinto engalunganga kodwa kathathelwe lawo maplazi
manje ngokubona kwakho inkokheli ayiyenzi na ubuhwaba nxa sikhangela ukubana abanye abalwela impi yenkululeko belokhu bengela maplazi ukubona njani ukuthi inkokheli yona ibe lamaplazi amaningi kangaka
hayi ngiyabonga kakhulu indodakazi kaformer president ukuthi khona ibe lamaplazi lawa angu-21 achumi emabili lanye ngibona lokhuyana vele wabe vele sebezithathela umhlaba wonke vele kakuvunyelwa ekwesa kuhambela empini khona kubuhwaba akuvunyelwa vele wathethe ngapi wathenge ngapi iland le ibingekabani xa ibiyi-state land amaplazi wonke lawo kathathwe ebuyele ku-state sifake ama-yunivesithi lezinye izikolo khona ngale sidivelophe ilizwe sihlalise abantu abangelandawo zokuhlala abantu basoze behlale beminyene omunye umuntu elamaplazi afika 21 kungaphandle komthetho lokuvela kakuvunyelwa asikufuni ngisho ingathi mina kangilayo yona ingadi but salimala lapha empini la umgabe waye ku-detention ephuma ku-detention wahamba waqonda straight eMozambique gala mntwana waye ku-front abanye bakhe laye labo abanye baba ngabathengisi kodwa uyethola ukuthi khona kulomuntu olomntwana okuthiwa khona ulamaplazi ayi-21 yena lowo mntwana lowo velena kungakacatshwanga nokuthi uzazalwa emhlabeni umbuza kuba khona emhlabeni nguyelo selamaplazi wona lawo akuvunyelwa lokho kathathwe yi-state
Hello ke ngumnumzana Max Mkandla ohalwa impi enkululeko ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi induna umnumzana Zephaniah Sugola obhubhe ngomvulo uzabekwa lamuhla eplazini lakhe esiphezini. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uhulumende uphakathi kokusungula umthetho ozakwenza izijeziso zalabo abatholakala bethengisa izidakamizwa kumbe ukuzisebenzisa zibe lukhuni. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ngiyabonga uSitho 7, ngiyabonga uSitho 7. Manjani abantu ukuphila? Hayi ngithi ke ngiPaul kahle kahle ngempi kakhulu yeUkraine. Hayi bakithi asazi abantu abasupporta uPutin nokubulala kwakhe ezinye izizwe kabuhlungu kanjani. Ukuthi babe ngabantu abanjani. Ubuhlungu lokuthi kwenziwa nguPutin. Yokusukela isizwe esizihlalele phansi, esizincothele, esiziphumelele kuhle kuhle. Usigongoda, usicobodise, uhluphekisa abantu izintandane, abantu abadala, abantwana. Uhluphekisa abantu ngendlela enjani. Hayi bakithi, hayi asobuntu lokuyani. Lokuyani okwenziwa nguPutin kuyafanana nje lakho esikubona kozano ukuthi ufica ukuthi abantu bayatshontsha benza yonke imicimbicimbi ongekuyikwanisa. Kubuhlungu bakithi. Hayi okunye futhi sinazelele, hayi kubuhlungu. Uyananzelela ukuthi ungakhayela ama-properties abobhona wana wathi wathi. Kuyajekisa, yibo engqondo nje yabo uPutin bona. Futhi kwakhona umuntu ufuna ukuthi yena aone izindlu akeke azihlale ezinye uzwa ngokuthiwa indlu yami isemakhokhoba kumbe isenjulu engaze akayibone le ndlu yakhona kodinge yakhe engayihlali. Uyabona ukuthi yibugovu lobana obungani umuntu lwana oyaze ongalanhliziyo. Hayi kubuhlungu into enjalo, hayi kubi. Hayi uPutin sithemba ukuthi ngabe amazwe abambana kuhle kuhle bemehlule, ayahlule lo muntu, ayahlule kabuhlungu ngoba uyaphambanisa. Hayi yabo nokhuluma ngosibani, usibani ohlala ekhuluma nje ngosibani, usibani waselubhani yabo.
Sanibona nokusithathiyo 7 basakazi nabalaleli. Hayi ngoba mhlawumbe sithilwa nabo masifilwa sihlukumezeke kakhulu empilweni sikhula sesibadala njengamanje izano ekaziyasishintshela lotho empilweni hlezi sihlupheka ikakhulu emathebeleland abantu bakhona ba-easy ukurobheka bayarobheka kalula abakwazi ukuyicabangela bona bahlale bodwa bahlanganise amakhanda kube kuyahlanganiswa amakhanda singamandebele sisodwa sikwazi ukuphuma nento eyodwa ebambekayo nathi sikwazi ukwakha iy'godi zangakithi esifaneni lena bakhe labantu banayo yonke into ngenxa yezano ngoba izano iyona egcwele kakhulu le sonene singacwasani ngokwebala sonke siyabuza ubuhlungu sibamnyama singama-Afrika sisonke kodwa sithi izano phansi ayehle ishiye labanye.
U-Amos ukhuluma ngokuthi ilanga lenkosi liyeza the judgment day is come ekhala ngamakhosi ukuthi abantu lababusayo sebesehlisa izikeyili and wakuprofesa yikho okwenzakalayo bayehlisa izikeyili lofu yakhathi esayisayilingani lakuqala ama-drinkers these days okunye okunyaka udala ukuthi akusa dalto ansinje kuyimqungo akusela temperance corruption yonke le izinto azahambi ngendlela yankona of days just wekhala ngecorruption ngezinye indlela nanga igolide nanti igolide sizwile kulokufakaza ama video akho. So umlando wethu amaKristu asikhulekele insizwe sethu sikhulekele abantu abakhethwe nguNkulunkulu and asikuthi nxa ungumKristu kumele ukhulekele abantu abangena ichurch yakho kuphela. Hayi hayi umakhelwane wakho ngiyena lo ongangena enye ichurch. So there is need of a unity as Christians ngoba uNkulunkulu simbona into enzwa nalizana ngiziqambile ku politics arena siyambona, ku social arena siyambona, ku religious arena siyambona, ku economic systems siyambona. Ngoba la uJesu akwangena into enzonke zonalezo, wangena. Leso phela uJesu engayifuni corruption echurch wabakarapha be endlini yenkosi, economy into zemali zisendlini yenkosi. UJesu wagada izikepe siyachumana, ngabe athe siyaphila uJesu ngabe uyagada eZimbabwe, South African Airways ehambe siyachumana. Kodwa ugada through thina, so ukukhona la ku transport industry, la ngapi ngapi yonke into after all village nasilandile la uSathana ngkhona ulandile. Yonke into le kaJehova, uJehova kasibusise sonke.
Livuka njani basakazi be-Studio 7? Hayi nathi siyavuka mathiwa. Ake ngikoxe nje nalaba abantu abafowethu laba basemazweni amanye bo-South Africa, Botswana, America, Britain. Bangani bami niyakhuluma mpela izinto ezinhle nenkulumo enhle. Ukuthukana konke bangani bami, hayi asiyekeleni. Umcabango nje omuhle madoda, imibono efunekayo. Nina abantu abangapho phandle kweZimbabwe, ngifisa ukuthi ngabe kuthiwa liyahlanganisa imbono ukuze lithole ikhambi lokuthi lani likhona ukuvota noma likwamanye amazwe kodwa amavoti wena afike la kuvi madoda la ekhaya isinkwa sesiyi-1,800 okungangokuthi siyafika uDisemba siyabe sesiyi-10,000 so zamani bangani bami asikhulumeni ukuthi selavela kanto kuphela madoda ngaphandle sikukhiphe ngamavoti asikhulumeni nje sibekele imbono ukuthi kungenziwa njani ukuthi lini elisemazweni liphiwe imvumo nelungelo lokuthi ivotini ibuye kini ukwenzela ukuthi lani likwazi ukubuya kini lilandela amavoti wenu zamani bafowethu nonke siyaququzela bafowethu ukuthi mani asizameni ngamandla wonke bafowethu ukuthi silweni naleyo nto ukuthi linikeze imvumo nelungelo lokuthi likwazi ukuvota bafowethu siyanidinga okhulumayo lapha ngufamona eseyula ebhewula emat-south imatopo khona pezimbabwe hayi siyazama bafowethu ozani lamavoti asingeneni ngemibono yonke sibone ukuthi angeke liyithole yini leyo ndlela yokuthi likwazi ukuvota ngiyabonga
Studio 7 sanibona kanye labalandeli bakho usathanda ukuphawula kancane ngecembu lezwe lonke ngethimu yethu esiyithanda kakhulu iyayilenda boso umandengwane eshilamuya hayi siyajabula ngendlela edlala ngayo lokuthi okwamanje isesiqongweni khona ngale sesiyishisele ukuthi sengathi ngahlala khona ngale isizini eziyophela kodwa isicelo yikuthi sicela please ukudlaliswa abantu bakithi abantu besibakomthwakazi niyabona abantu bakomthwakazi abaqhatshwa abantu bakomthwakazi abanikezwe imisebenzi ngasebhoreni futhi siphinde siyofaka abantu basempumalanga sicela nini please sifake abantu bakithi ngisho zidliwa kula ndaba kodwa kube kusebenza abantu bakithi wamthwakazi vuka
lawo ke bekungamazwi eno lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 siyabonga balaleli lisithumele imilayezo emfitshane ingedluli i-2 minutes siyabonga
Ubude besikhathi sokuphila komuntu emhlabeni vengezeleleke ngokuphindwe kabili phakathi kwekhulu leminyaka eledluleyo kusukela eminyakeni engaba ngamashumi amathathu lanhlanu 35 kusiya eminyakeni engaphezu kwamashumi ayisikhombisa 70 years kubangelwa ikakhulu ikuthuthuka kolwazi lwesayensi. Kodwa umholi we-USAID uSamantha Power ekhuluma kusikhatshana esedluleyo endaweni ye-Center for Global Development eWashington uxwayise ukuthi ngo-2020 ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19 isikhathi sokuphila komuntu lesi sehlile ngeminyaka emibili. I-COVID-19 ayizange ihlasele amasotsha omzimba omuntu nje kuphela. Yahlasela amasotsha omzimba wethu singumphakathi. Yenza inhlelo zezempilo emhlabeni wonke jikelele zababuthakathaka. Yenza kube nzima ukuthi sivuke kwathi uma ubhubhane soluphelile. Ukuze kuqedwe izinselelo ezikhona ezicindezela inhlelo zezempilakahle emhlabeni wonke jikelele, uPower uthe kumele sakhe ukuqina ngokubambana silenhloso ezintathu ezimqoka. Okwekuqala, kumele sinqobe isifo esidale ukwehla kobude besikhathi sokuphila kwasekuqaleni. Ngokuguqula iCovid ibe ngumkhuhlane nje olawulekayo yonke indawo. Okwesibili, kutsho uPower, sidinga ukuqinisa inhlelo zokuzivikela emhlabeni jikelele emikhuhlaneni emitsha. Ngoba izici ezidale ukuthi iCovid-19 isabalale emhlabeni wonke zilokhu zikhona. Okokugcina, uPaule uPower, sidinga ukwakha kakutsha ukuqina kwenhlelo zethu zezempilakahle ngokutshala imali ebantwini abangumgogodla walezinhlelo. Ngisho izisebenzi zethu zezempilakahle ezivaluleke kakhulu. Lokhu kutsho inguquko sisuka ekuvikeleni i-COVID-19 lokwelashwa kwayo sisiya ekunakekelweni kwansuku zonke kuqiniswa inhlelo zokuhlola lo kuhlasela zonke izifo ezithathelwanayo eziyabe zithe zaqubuka. Futhi kutsho uPower, kufanele siqinise inhlelo zokukhanga ingcwethi kwezempilakahle. Namuhla iAfrika ilengxenye yesine ikota yomthwalo wabagulayo emhlabeni wonke jikelele. Kodwa izisebenzi zayo kwezempilakahle ziyisilinganiso sokune kuphela ekhulwini i-4%. Iningi lezisebenzi lezi lihola imali encane kakhulu, kumbe vele ukungaholi. Okuyinto evamileyo lapho umsebenzi othile ugcwele abesifazana, njengoba kunjalo kugatsha lwezempilakahle. Umbiko ophume kusikhatshana esedluleyo uveze ukuthi emhlabeni jikelele abesifazane abayizigidi eziyisithupha, i-6 million, abasebenza kugatsha lwezempilakahle bahola imali encane kakhulu. Kuthi abanye kabaholiswa izigidi eziyisithupha, 6 million. Eminyakeni elitshumi edluleyo, kutsho uPower, bekungakholeki ukuthi iminyaka elikhulu elandelayo ibizoletha isimanga kwezempilo emhlabeni wonke jikelele, isimanga sokuphindwa kabili kweminyaka yokuphila. Namuhla singasebenzisa isifundo sobhubhane lwe-COVID-19 ukuqinisa hatshi amasotsha omzimba omuntu ngamunye, kodwa ukuqinisa isizwe sonke singumphakathi, ukuze lindaba yenqubela phambili eyisimanga ingagcini ngathi, kodwa yakhele izizukulwane ezizayo.
Lawo ke bekungamazwi akahulumende wele Melika.
Zalezela manga phakathi komnyaka.
Don't get Untete ingoma inandi ingoma kaSikhosana isigcubela ke uhlelo lwethula lamhlanje kodwa singake hlukani lesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ukugwetshwa iminyaka engamachumi amabili okwenziwe umnumzana Siqhokoqela Mphoko indodana kaNowa engumsekeli kamongameli welizwe kungakutshengisa ukuthi ilizwe lilandela imithetho na. Umongameli Emmerson Mnangagwa usuke izolo ntambama elubhekise eBhilitane emkhosini wokugcotshwa kwenkosi uKing Charles. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje olifisela impela sonto elijukela igama nguChris Dande.